Siya lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 izikumbimbitho 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sase Washington DC. Sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voandebele.com. Ngizaphinda njalo i website yethu www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I'm proud to announce today that we have discussed our issues and there is now unprecedented harmony and unity of purpose in the MDC cockpit. We all agreed that we all eat to the people of this country and to the party at large to discuss and resolve matters so that we will be more effective in providing hope and a credible alternative to ZANU-PF.
Umkhokheli weMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi usekhumisane umlotha lesiphathamandla zebandla lakhe axabane lazo ngemva kokumxwayisa ukuthi achiye ubukhokheli bebandla. Uhlangothi lwezokulima olwe-Agricultural Marketing Authority lucela imvumo yokweboleka imali yokuvuselela iziphala ze-Grain Marketing Board. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ikhansili kumele inike izindlu ezisemzini weMakhokhoba, iminyela kanye leBurombo Flats abahlala kuzo babe ngabanikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli weMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai uthi usekhomisane umlotha leziphathamandla zebandla lakhe axabane lazo ngemva kokuthi zimxwayise ukuthi achiye ubukhokheli bebandla ngoba eseyehlulekile ukususa ibandla leZANU-PF embusweni. Ekhuluma lentathe lezindaba eHarare lamuhla uMnumzana Tsvangirai uthe bahlale phansi bakhulumisana ngokufuthelana okukhona phakathi kwabo njalo bavumelana ukuqeda ingxabano. Emhlanganweni loMnumzana Tsvangirai bekulomnumzana Tendai Biti loMnumzana Elias Mudzuri abangabanye babantu ababikwa besekela imbono kaMnumzana Elton Mangoma yokuthi uMnumzana Tsvangirai achiye isikhundla kukhethwe inkokeli entsha. UMnumzana Tsvangirai uthe njalo kumele kube lenkulumo phakathi kwebandla lakhe leZANU-PF emzameni yokuhlenga ilizwe ebunzimeni elibhekane labo ikakhulu ukuswelakala kwemisebenzi lokudilika komnotho. Wengezelele wathi kumele kwenze ukhetho olutsha. Asizweni amazwi kaMnumzana Tsvangirai.
I'm proud to announce today that we have discussed our issues and there is now unprecedented harmony and unity of purpose in the MDC cockpit. We all agreed that we all eat to the people of this country and to the party at large to discuss and resolve matters so that we will be more effective in providing hope and a credible alternative to ZANU-PF. The people have invested so much in this great movement. Only on Saturday in Tafara in Chipinge, I saw a cheerful MDC cadre who lost a leg in a ZANU-PF-led violence in 2008. But despite his losing the leg, there was still a beaming smile and abundant hope planted on his face. We will not let him down. Together with many others across Zimbabwe, we have suffered in this tenacious struggle for positive change in the country.
Lo ngumkhokheli weMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai ekhuluma lentatheli zindaba eHarare lamuhla. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Rukari Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe yalilani lokukhuluma kukaMnumzana Tsvangirai wathi njalo ukhetho alusoze lwafa lwenziwa isikhathi salo singakafiki.
Nabantu abahlanyayo abangaboni ukuthi iZimbabwe ibuswa njani. Ubuyela ku-JNU akuncedi lenxa yokuthi sikhona babe lesikhundla ezikhulu ezefinance ezani. Kodwa kule nto abayenzayo manje kubaza bayenzeni nekathesi. Njengoba bengabambananga besilwa bangayenza njani into leyi. Ayincedi abantu laba ngabala ideas yokulungisa i-economy yethu lapho. I-economy leyi inzima ngenxa yokuthi kulabantu phakathi kwethu lako abantu abahluphayo then sokuthi abavela kwamanye amazwe labo bayalwa lathi kuyaziwa khonoko ukuthi hhayi iZimbabwe ilama-problem. Indaba silama-problem. Ama-problem akhona ngenxa yokuthi abantu bafuna inodo yeZimbabwe. Abafuni ukuthi abantu beZimbabwe baphumelele. Yinto enkulu yona leyo. Manje oTsvangirai uvele ngabala ama-ideas bayalwa balweba. Angazi ukuthi balwelani. Ukuthi iJNU lokhu asikhohlwe ngenxa yokuthi sawina ama-election.
Uthi njalo uTsvangirai kumele kwenziwe ukhetho olutsha olukhululekileyo ukuze udaba lweZimbabwe lulungisiswe. Lithini ngalokho?
mngani wami uthi senza amanye amalehle thina senze amalehle sawina 61% baba umgabe le over 2/3 majority ye-parliament le senate senza ama-election anjani akula nto ibonakalayo ukuthi ama-election angayenzwa because sayenza ama-election sawina and simele kathesi sifufile izinto ezazikhulume ema-election hhayi khona ukuthi sistarte isikhathi sikhumbula nama-election tena okwama-election siwaphela vele sesikhohliwe okwama-election esifuna ukuthi kulungiswe yinotho yethu yinto eqhathakileyo yinto enkulu yona layo ukuthi silungise into yethu abantu bethu bahlale jekelele
umnumzana Rukari Gomboi sikhulumelise bandla lezanu PF okuhlaziya lolu daba untungameli inkomo yestudio 7 oxoxele ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda yena oqale ngombuza ukuthi ubona sephelile yini ingxabano phakathi kukamnumzana Tsvangirai lesiphathamandla zebandla lakhe ezithi sokumele achiye isikhundla
mina ngibona nyathelele lizabanzima kakhulu njalo loba uTsvangirai lithatha nje lizamhluphe ukuthini indaba yokuthi umuntu unxa ekhokhela inhlanganiso abantu bangaqala ukumbuza imbuzo yokuthi kwenziwa yini bone ngani mina ngeke kube ngcono ngobe sesithi yena usekhulumisana nalaba kade bebuza leyo mbuzo okusalayo ukuthi umbuzo wokuthi yena uzachiya nini isikhundla uzabe ulokhu ukhona ungabe usutshintsha abantu abawubuzayo kodwa ngibone ngani mina kuza kubazima ukuthi umbuzo lo ungakhulunywa kangako njalo ngibone ngani mina kwenza kube ngcono kulaba kade bebuza umbuzo ngoba kuza khanya ngani uTsvangirai usebenzisa indlela ezithize ukuthi alelokhu esesikhundleni ngakho khona ukuzenza ukuthi kwezepolitiki ukuphuma kwakhe esikhundleni kufuqekele kusiya phambili
ngamanye amazwi isibanda uthi wena iminkenke ebivele sikhona phezu kodaba lukaTsvangirai lobukhokheli bakhe izaqhubeka ikhona lanxa nje besithi sebebuyelelene sebenyama
ye inkenke le yayivalanga ngoba akwenzile nje usethethela abantu akade beyibona wathi bathe kabasayiboni kodwa phela laba sebezwile uchiwoyo sebesazi ukuthi kule mbuzo ifana layena leyo njalo ukuthi kufanele iqhubele siye phambili laba abanika imali sebathe ngamadona nabanye sebekwazi ukuthi kulo mbuzo omkhulu kakhulu phezu kobukhokheli bukaTsvangirai mbone ngani mina kwenza kube ngcono kubobithi ukuthi bangalokhu betshaywa ngabantu bethwaliswa nzima ngabafana abancane abe-MDC kodwa angiboni mina kusehlisa umthwalo kuTsvangirai
uTsvangirai uthi ufuna ukhetho olutsha ukuze kulungisiswe udaba lweZimbabwe uthi umnotho suqalisile ukubhidli kanje ngoba iZANU-PF isehluleka njalo inganqobanga kuhle uthini ngalokho
ngibone ngani mina lokhu bangala lokhu behlaba umkhosi kodwa kusoze kubasize kakhulu ngoba kabasoze bathole isisekelo esivela kumhlanganiso eziqakathekileyo ezifana le-African Union kumbe i-SADC eziqinileyo kangako njalo ezikwazi ukuthi zincedise abo-European Union le-United States ukuthi bafuqe izanu igijimele ekhethweni ngibone ngani kuzakuba nje umsindo uTsvangirai angabe ubanga ebhoda ngelizwe kodwa ngibone ngani kuzafana nje ngoba sizwa kuthiwa lezanu layo izazama ukuthi ithumele abantu bayo abakhokheli bayo ebantwini benza imihlangano efanayo le kaTsvangirai ngakho ngibonana kusuze kusize lutho njalo ngeke kutshintshe lutho lokho
umnumzana Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe njalo efundisa eHuddersfield University kwelebhilitani inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende zithi lokhu zimelele impendulo kuhulumende ngodaba lokukhwezwa kweholo labo. Lokhu kwenzakala kulokucabangela ukuthi uhulumende kasoze agcwalisise izithembiso zakhe zokukhweza leli holo. Ngenyanga kaZibandlela uhulumende ulobelane isivumelwano lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza iholo ngenyanga kaZibandlela kodwa lokhu akwenzakalanga ngoba isithi kalayo imali wasethembisa ukuthi uzakwenza ngenyanga ezayo. Lokhu kubangele ukuthi inhlanganiso emela lezi izisebenzi i-Apex Council ilobele uhulumende ibuzisisa ngodaba lolu. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu utshele uChris Kande weStudio 7 ukuthi bakhangelele impendulo kahulumende kuyona le iviki.
Kage mhlangano lo melithi futhi ngayo ulandelela ezinye izinqumo zakumangazo ku 20 January ezimele zilandelelwe okunjengendaba yezindlu, indaba zamapentsheni nako okunjalo njalo esasitheza kubamba. Konke lokho kakungathuthi ukuthi sikuze ngoba uhulumende engakezi ukuthi sihlale naye phansi. Xa sibuza ukuthi kuhamba kanjani sizwa kuthiwa bathi bona abayibo okumele baqume ukuthi lokhu kuyaphathwa njani babe bengekho bengahlanganamanga. Kasiwazi ukuthi uqinisele ngani lokho.
Kukhona yini amanye amanyathelo olwathathayo ukwenzela ukuthi libone ukuthi udaba lolu luhanjiswa njani?
Thina okwamanje singakatholi impendulo eqinileyo evela kuhulumende. Ungaze kufike isikhathi sethu siya kuconference lolu daba luvele selukhona ku-agenda yeconference ukuthi sibikele uhambo esethe salwenza kumalunga ethu ukuze asicebise ukuthi manjena ngathesi sithini sithathe liphi inyathelo. So iconference yethu ka-April izaxoxa ngakho lokhu thina isebenze ukuthi iphume lezinqumo ezizabopha wonke umuntu lelunga leZimbabwe Teachers Association. Okwamanje kuyinto nje kumele sibe sethulela abantu nxa kuyaqhubeka kunjenga lendlela.
Sike sezwa ukubana yona imali vele ayikho yokuthi la yona leyo engengezelelwanga iyabi ngekho. Kungaliqiniso yini lo?
Okwamanje kangazi kodwa kukhona inkomba mpawu okutshengisa ukuthi izinto ngazimanga kuhle zinemadlodlo ngasesikhwameni sikamgcini ingcebo unongqongqoshe wezimali uMnumzana uSlamasa. Kuyasitshengisa ukuthi kulo hluthwanyana olukhona ngoba nangu phela ulokhu eqhuba amalanga ukhola ezinye izisebenzi zikahulumende zizothiwa ziyahola zinyanga ezisithi 27. So nxa kungaleyo ndlela-ke kutho ukuthi lokho kuzakutsho ukuthi sesisenkingeni impela.
UMnumzana Sifiso Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agricultural Marketing Authority luthi solucele imvumo kuhulumende yokweboleka amadola edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu lanhlanu $155 million yokuvuselela iziphala ze-Grain Marketing Board ngokuthenga umumbu ozakwenela abantu kusanesi isigaba somnyaka. Ekhuluma edale lephalamende lamuhla uMnumzana Rocky Mutena, isiphathamandla salenhlanganiso, wengezelele wathi ibhanga le-Reserve Bank libakhuthaze ukuthi bezidingele ingxenye yalimali. Kusenjalo umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle uDokotela David Parire Nyathwa utshele idale le-Senate lamuhla ukuthi uhulumende usebumbe ikomiti entsha ezakhokhela i-Pismas kulandela ingxabangxoza yokungaqhutshwa kuhle komsebenzi kulenhlanganiso. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubela uMnumzana Watch Sibanda, usenator weMatabeleland South obekuleli dale lamuhla.
Babu Dr. Parire Nyathwa ube sethula isitatamenti sakhe ngodaba lwePismas i-society eyiyona ebiyidaba egudwini kulapho kade kulamasiko wathi zikeza khona izimali eziningi. Udaba olujabulisileyo kakhulu yikuthi ibhodi leyo idissolviwe kwamanje, akula bhodi and okusala yikuthi i-management yiyo ethethe uhlelo lwePismas ngalesi sikhathi.
Likwamukele njani lokhu njengedale le-Senate, njalo yiphi imbuzo ephumile?
Kujabulise kakhulu ukuzwa ngoba yinto ekadindi kimba yendaba ilizwe lonke jikelele. Abantu bezibuza ukuthi njengoba bekhipha izimali zabo abantu bezidlela umathanda ngaleyo mali. Okujabulise kakhulu yikuthi ucacisile ukuthi njengeministry sebeqalisile ukuthi kube le audit as iphosetic audit eqakathekile ezakhangela ukuthi izimali lezi kade bezithola ngayiphi indlela. Okwesibili yikuthi inzuzo ekade izuzwa ngama-board members lawo uma kungatholakali ukuthi bekungahambiseki ngendlela eqondileyo kuzaba lesigwebo esizwathathwa nguhulumende.
Okunye-ke okuhlafunwe edale le-Senate lamhla kuyini?
Okunye okuhlafuniweyo namhlanje u-Deputy Minister we-Justice and Legal and Parliamentary Affairs ulethe i-amendment yokuzama ukuthi kulungiswe i-Zimbabwe Electoral Act ukuthi njengodaba labomama labana abangamathuma isithupha okunye njalo lokulethwa kwabantu laba ama-provincial councils ukuthi abe khona. Kodwa-ke njengendlu siye samxwayisa u-deputy minister ukuthi singaqhubeki ngalolo hlelo ngoba bebengasazisanga ukuthi sizadibheta leyo ndawo. And lelo phepha elizama ukuqondisa leso sisekelo sombuso se-Zimbabwe Electoral sabuya kuma-pigeon ethu ngo-December komnyaka ophelileyo. Pho-ke sibone sengathi namhlanje ubambe uzama ukuthi asizume singazange sibalisise sasesithi kayidlule phele phambili izobalwa okwesibili ngolwesibili oluzayo baba.
Lo ngu-Senator Watches Banda we-Matabeleland South obekhuluma ecingweni eseHarare. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ikhansili kumele inike izindlu ezisemakhokoba eminyela kanye leburomba flats abahlala kuzo babe ngabanikazi abazenelisa ukuzigcina ngoba sezidilika abantu behlezi kuzo ikhansili sehluleka ukuzilondoloza. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izindlu lezi ezakhiwa ngesikhathi lizwe lingakatholi uzibuse zilokhu zihlala imuli ngambili ngantathu ngoba ikhansili sehluleka ukwakha izindlu ukuze yehlukanise imuli lezi. Izindlu lezi lokhu ziyimpahla kakhansili abahlela kuzo babhadala umthelo werenti inyanga zonke. Iningi lalezi zindlu yalila zambuzi, intungo kanye lamazenge kuyawa njalo ezinye sezidilika ngenxa yokungalungiswa. Ezinye zalezi zakhamuzi zihlala emakhitshini lemuli kusukela ukudilizwa kwezindlu ngaphansi kohlelo lukaMrambathwina. Isakhamuzi unkosikazi Mercy Sibanda uthi ikhansili kumele iqakathekise ukwakha izindlu lezi izinike abahlala kuzo kulokuqhubeka ithatha imali kaZulu kodwa isehluleka ukulungisa uphahla kodwa lokhu. Uthi indlela abantu abahlalisane ngayo emzini le ayikhwabitheki yiyo ekhuthaza ubusela kanye lokungaziphathi ngenxa yokuminyana.
Iproblem yakhona eningi it's overcrowding and abantu babelizindlu zabo bahamba. So ngibona ukuthi izindlu leziyana zingenziwa abantu labana bese bephumulwa laphana bahamba kuzanceda ngoba abazasala laphana baba bele ndawo eneleyo.
Ukhansila ka-Ward 8 unkosikazi Sheila Musonda uthi ikhansili imelele ukulungisa izindlu lezi izifakele zambuzi njalo yakhe ezinye anduba izinike izakhamizi. Uthi lanxa ikhansili ilungisa indawo zokuthi kwakhiwe izindlu ezintsha lezi zibiza imali ephezulu kakhulu okokuthi abantu bangakhitshwa kulezi ezekhansili abasoze benelise ukuthenga ezabo.
Singakhipha abantu labana sibadilile kwenye indawo sizabe sibafake ngathi
Nkosazana Sletemba Mathe owenhlanganiso ye-Women in Leadership Development eyiyo eqoqa imihlangano phakathi kwabo kansila lezakhamizi uthi uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi Where is my public servant? Lujenge ukuthi okhansila bangahambi balobe ngemva kokukhethwa kulezi zikhundla kodwa bazi ukuthi kulezakhamizi ezibakhangeleyo njalo ezilenhlelo ezifuna ziqhutshwe.
Khathesi besikhangela ama-councillors lama-female residents for different communities in Bulawayo. Siwenza sihamba ngama-wards ngokuthi we take a leader we ward A1 labo mama abama residents kuward yonaleyo to speak about issues pertaining to service delivery. Sikhangele kakhulu i-health, water and sanitation.
Okwakathesi ikhansili yakoBulawayo ilabantu bangaphezu kwekhulu lenkulungwane i-100,000 ababhalisayo abalokho bemelele ukuthola izindlu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunothando Sibanda.
Ukuthethwa kwecala likantombazana wabulawa lijaha lakhe kwele South Africa unkosazana River Steenkamp kungene kulanga lechumilane uhulumende esithi kaselabo abanye abafakazi okutsho ukuthi sekusele abafakazi baka-Oscar Pistorius owetheswa leli cala. UPistorius ongumdlali wokugijima elenyawo zokuzifakela wetheswa icala lokudubula uSteenkamp endlini yakhe enyakenye esithi wayecabanga ukuthi lisela elingene endlini ebusuku. Kodwa uPistorius uyalandula icala lokuthi wambulala ngabomu. Lamuhla umpholisa owacubungula isivalo sesambuzi ubuzisisiwe waze waguqula ubufakazi bakhe esithi uPistorius wayemi ngenyawo zokufakela aze adubule untombazana wakhe. amaqwetha kaPistorius acele ukuthi lolu daba lumiswe kuze kube ngolwesihlanu besakhulumisana labafakazi babo. Ku Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udaba lomkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai obike ukuthi sokuphelile ukuxabana ebandleni lakhe obesesatshelwa ukuthi kungadabula ibandla phakathi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla aphikisayo kweleSwaziland asola uhulumende walelo lizwe sithi uhlelo lokwakha igceke lendizamtshina lesigidi ezilikhulu lengxenye zamadola azisoze kwanceda ukuthuthukisa impilo yabantu makhaza balelo lizwe. Ingcwethi zezempilakahle zithi sokufe abantu phose abangamachumi ayisithupha i-59 ngemva kokuqhamuka komkhuhlane ofana lowe-ebola kwelegini. Lo mkhuhlane wesatshelwa ukuthi ungaqhela uye lasemazweni angomakhelwane agoqela ele-Liberia. Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje, inhlanganiso ezisebenzelana labesifazane kanye lamalunga esifazane edalela ePhalamende baveza ukuthi kuqakathekile ukuthi inani labameli besifazane lengezwe kuhambelane lobuningi babo elizweni njengoba beyibo abaningi bekusilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini i-52%. Lezi inhlanganiso zibika ukuthi lokhu lisehla inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe elizweni nxa kukhangelwa eminyakeni embalwa edluleyo. Intathe izindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udaba lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane luzaqhubeka luliphupho nje nxa abesifazane beza belokhe besilela kulabo ababamela kuzo zonke indaba eziphathelene lezombusazwe elizweni. Kubika lezinhlanganiso ezisebenzelana labesifazane zithi lezinhlanganiso ukuphatheka kwabesifazane kubalulekile ngoba kuphathisa kundaba zokuphathwa ngendlela kwezombusazwe elizweni. Unkosazana Kimberly Da Costa Nyatanga usebenzelana lenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit njalo engomela inhlanganiso yomanyano wenhlanganiso zonke ezisebenzelana labesifazane elizweni eye-Women's Coalition of Zimbabwe. Uthi uNyatanga kwasungulwa indlela yokukhulumisana phezu kokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe eye-The Women's Situation. Kuyadanisa, kutsho unkosazana Nyatanga, ukuba lokhe bebandlululwa abesifazane elizweni nxa kukhangelwa ezombusazwe kakhulukazi abemaphandleni lalabo abangabantukazana nje.
Research has revealed that grassroots women do not or are not aware of their rights and the laws that protect them. Lack of access to their rights means that protection from discrimination remains a pipe dream for the majority of the people, as gender inequality, discrimination, and oppression continue to shape inequality in our society. The participation of women in political leadership and processes makes a qualitative difference to governance issues because women's experiences and skills would inform the processes and decisions.
Dr. Charity Manyeruke, omunye wabafundisa esikolo semfundo yaphezulu e-University of Zimbabwe, uthi kunengi ubunzima abesifazane abafisa ukungena kwezombusazwe abahlangana labo kusukela kukhetho lokudinga abaza kumela amabandla kukhetho elizweni kungakhathalekile ukuthi yibandla liphi.
You find that most of these political parties, they really preach democracy at national level. But when it comes to their political parties, whether it is from cell level, district level, provincial level, the issue of real democracy, you know, most political parties are found wanting. They try to limit democracy. And I think this is why achieving democracy is a process. Is a process and is not an end in itself.
Unkosazana Hlengiwe Dube owenhlanganiso ebona ngezokucubungula kakhulukazi kundaba zabesifazane enhlanganisweni ye-Media Monitoring Project Zimbabwe yena uveze ukuba kuqakathekile ukuba baphatheke labo abesifazane hathi kundaba zezombusazwe kuphela kodwa kizo zonke izikhundla zobukhokheli elizweni.
Bonani kusuka kube nzima ukuthi indaba eziphathelane labo mama zikhulunywe zi finalize ngendaba yokuthi baba balutshwana mama abaphatheka kuma decision making positions. So sizama ukuthi sikhuthaze omama ukuthi baqakathekise uba ngabakhokheli, baqakathekise ukungena ku politics, baqakathekise ukungena ku government even amanye ama leading positions la ku local government.
Uthoma Dube bengangena bebanengi kuzikhundla zobukhokheli abesifazane kuzaphathisa ukuba zikhangelwe ngendlela zonke indaba eziphathelene labo ngoba bekuzwisisa lokho abakhuluma ngakho.
Ukuthi nxa kungumama onguyo okuposition leyo kulula ukuthi akhulume izindaba lezo, but nxa kukuthi ngubaba okuposition leyo indaba zegender equality obababazi zabo. So nxa kungumama onguyo okuposition yana kulula ukuthi indaba lezo zabo ze equality abomama ze empowerment zikhulumeke kuhle. So siya encourage omama ukuthi bangadeli baqhubeke bengena kuma decision making positions bangene la ku politics.
EleZimbabwe libikwa lokhu elingakafinyeleli kusilinganiso okwavunyelanwa ngaso enhlanganisweni yeSADC esikubeka sobala kuba kube khona ukulingana kwenani lalabo abaphethe izikhundla zobukhokheli ese-50-50 representation. Ngakho lezi ngcwethi zithi zikhangelele ukuqansa kwaleli nani kakhulukazi edalele ephalamende ngesikhathi kukhethwa inkokheli kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Lanxa bengani banenganyana lonyaka abesifazane edalele ephalamende banengi ngoba bakhona abakhethwa ngaphansi kwe-proportional representation, hatshi ukuncintisa njengoba abangena ngokukhethwa nguZulu bebalutshwana. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umculo kaZahara isithi Loliwe silethemba liwukholisile libuzwaphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Hachi isikhathi savuma ukuthi siqhubeke sisonke olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.